ukudlalisa isikadi kuphela because kuma meetings ona lawo kukhanya akuna lutho okuphumayo, it's just a repetition ezinto ezishala ziyenzakala every time and again. So thina njengababalisi uyathenga ukuthi hayi lapha sidlalisa isikadi sike safaka umdala izikalazo zethu lama demands, but kukhanya ama demands angikona vele bona abakayenzi anything okakathesi
lizakwenzani
bazahamba vele ama representatives ukuyohlangana laye, but angiboni ukuthi kona kule anything okuzaphumayo because thina vele sesidalelwe lokhu esikufuna ukuthi sifunani from u-employer. I-meeting yakusasa it was possible kwakumele basithele ukuthi kona hayi izikalazo sizibonile so sizalungisa lokhu lalokhu lalokhu, basinike ama-time frames yokuthi kona uyayenzwa nini so that at least isiwekwazi okokuthi kona umhlangano lo at least kuyaphuma something.
Lina kuyini elikufunayo kona?
Ama-salaries for ama-civil servants kumele bapheke at least using US dollar. Even if they are going to give us RTGS yangona kumele basinike RTGS using the black market rate so that singazuza imali liyana siyakwanza ukuthi US dollar ku black market. Njengoba asikwanisi ukuthi kona sizuze imali yona leyo from embank bangasinika le bank rate kumbe if ni opening it. So esikufuna thina is a $540 equivalent. Or maybe they can give us ERTGS equivalent to 540 using the black market, which is Kates at 950. Kates na kangira utona amanesi bakole imadene ukuzela thina amanye amasivu sevan. Ireason ngeyokuthi kona balama allowances amanengi. Thina sike sathi sifuna ama allowances for a number of other things, senior teacher, UTIC, special class teacher, or other case they haven't done anything concerning ama allowances abazali. So sifuna ama special responsibilities and even the grading structure iyachiyana grading ama grades. Ifanele ukuthi wona uhead uyachiyana le ordinary teacher maybe le 10 RTGS.